So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlazi kufoma basa 2022 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje
okukhona ukuthi mina sengiyangahlangana bakho eMthambo kwesibaba esathola khona umama ozele ngo 1983 uyisele mina babulawa ngomphokazi bathi bebule ngomphokazi uyisele mina benelisanga ukuthi athole ibesetiki
Indwendwe zabafuna ukubhalisa izithupha lencwadi zokuzalwa phansi kohlelo lukahulumende lokuya ezigabeni zinde okokuthi abanye besabela ukuthi abasoze bathole uncedo.
Kanti ngakutshela ukuthi ngikukhumbuze kanti ungakhohlwa ukuthi vele isithi leyana yayingezana uPF so akulanto eguqukileyo.
Kambe kuyini okwabangela ukuthi isigaba secholocho sibuyele kubandla lezana uPF kukhetho olwedluleyo?
IRussia layo ibuye izitshela ukuthi vele isikumele bachaye so noma ekhulume sasikhulume njani akunamuntu ofuna ukulalela.
Amasotsha akwele Russia asesuke kwele Ukraine. Kambe ibutho leRussia ebelisesatshwa umhlaba wonke jikelele linqotshiwe na ngele Ukraine.
IRussia layo ibuye izitshela ukuthi vele isikumele bachaye so noma ekhulume sasikhulume njani akunamuntu ofuna ukulalela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Indwendwe zabafuna ukubhalisa izithupha lencwadi zokuzalwa phansi kohlelo lukahulumende lokuya ezigabeni zinde ukuthi abanye besabela ukuthi bazaswela uncedo. Ugatsha lukamsitheli luthi lolu hlelo luzaphela ngumpandula. Ngolesihlanu, indwendwe ebezikhona kundawana zelizwe ezijiyeneyo bezizinde kakhulu. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Decent Bajila ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Okwenzakalayo ukuthi ngesikhathi sokumometheka kwe-coronavirus. Iofisi lika registrar general alenelisanga ukuthi liqhubeke linikeza abantu izithupha nama birth certificate. Lokhu kudale ukuthi kube le number yabantu abaningi kakhulu, abanye badinga izithupha okokuqala, abanye balahlekelwa izithupha ngezizathu ezithile. Abantu sebebaningi kakhulu kusukusela kwaqala ukumemetheka i-COVID-19 ngo-March ka-2020 kuzofika namhlanje. Indlela iofisi lele belisebenza ngayo belingasebenzi kuhle. Ngokunjalo inamba yabantu abadinga ukuthi babe lezithupha khathesi iningi kakhulu.
Inani labantu lona lele liyatshengisa ukubana ngabantu abayehlulekile ukubhalisela ukuvota ngokungabi lezithupha na?
Ye, iningi labantu abenelisanga ukuthi bebhalisele ukuvota ngenxa yokuthi abanazo izithupha. Lakhathesi sikhuluma kunjenje abanye baza kwehluleka futhi ukubhalisela ukuvota lanxa kuzavulwa mhlaka 11 April sebevota njalo. Baza kwehluleka futhi abanye ukubhalisela ukuvota ngoba laba abathathisa izithupha bazobe bengakafiki kwezinye izigaba. Nxa abevota registration sebefika. Inamba yabantu leyi edinga izithupha kathesi iveza sobala khonokho esasikutsho ukuthi iningi labantu abengenelisiyo ukubhalisa ukuvota lidalwa yikuthi abalazithupha ngenxa yezizathu ezijiyeneyo.
Bakhona abanye njalo okuthiwa khona abalazo incwadi ezingenza ukuthi bathole izithupha ngenxa yombhuqazwe wegugurawundi. Banengi okunganani abanjalo?
Abantu bakhona awungeke ubathi ukuthi inani lakhona liyaphunguka. Inani lakhona lala lisanda imihla yonke lanxa umbhuqazwe wawukhona waphela khonapho ngama-mid-1980s. Okukhona yikuthi mina sengiyangahlangana bakho eMthambo kwesinye isigaba esathola khona umama ozele ngo-1983 uyiselwe nina babulawa ngombhuqazwe bathi sebebulewe ngombhuqazwe uyiselwe nina kenelisanga ukuthi athole i-birth certificate kenelisanga ukuthi lisupa wafunda wagcina ku grade 7 kwehlula ukuthi adlulele phambili ngenxa yalokho. Yena ngaleso sikhathi ngifika mina ekhaya lakhe ubesela abantwana abathathu okuthi ukuthi labo la abantwana bakhe bobathathu angeke babe lesithupha, angeke babe le birth certificate ngoba unina engelakho lokho. Lokhu kuveza sobala ukuthi inani labantu abangenelisiwe ukuthi bathole izithupha ngenxa yokuthi usipho lombhuqazi wegugura undalo walungisezi liyala lusanda imihla amalanga ngoba labo bantu bayakhula labo bayazala baba nabanye abantwana.
Manje nxa ukhangele inani labantu elikhanya lilikhulu abantu ababhalisela ukuthi bathole izithupha, kuyatshengisa na ukuthi sizabona inani lababhalisela ukuvota likhuphuka?
Kungenzeka ukuthi abazabhalisela ukuvota inani labo likhuphuke, ikakhulu nxa kungaba khona ukuthi abezekhi baphinde futhi baphenduke, ngoba kathesi sikhuluma ngokuthi abezithupha bayabhoda lapha emalokithini laseziqintini emakhaya, bazabe bebhoda kusukisela mhlaka 1 April kusiya mhlaka 31 August, kodwa abezekhi bona bazabhoda kusukisela mhlaka 11 April kusiya mhlaka 30 April. Lokhu kutsho ukuthi kulezinye izindawo phakathi kuka May leJune leJulayi leAugust abezithupha abazafika khona abezekhi sebedlule. Lokhu kuza kwenqabela abanye abafisa ukuthi bebhalise ukuvota ngemva kokuthola izithupha bengasalitholi ithuba lelo. Alubana izethi ibingahamba ndawonye nabezithupha, kwenziwe lokho okuthiwa ngaba one stop center, okokuthi uyafika ukuthatha isithupha sakho lapha uqede lapho uye kwenye itafula elilandelayo ubhalisele ukuvota. Besingabona inani elikhulu kakhulu labantu ade bezabhalisela ukuvota kukhetho oluzayo.
Umnumzana Decent Bajila ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Agambe kuyini okwabangela ukuthi isigaba seCholocho sibuyele kubandla lezano PF kukhetho olwedluleyo? Unkosazana Musa Ncube webandla lezano PF wathola amavoti azinkulungwane ezine 4758. Kuthi umnumzana Thompson, Nganunu webandla leCitizens Coalition for Change wathola amavoti afika phose inkulungwane ezintathu 2878. Siqoqe locubungula ezombusazwe umnumzana Moses Nhlanhla Ncube, saqala ngokumbuza ukuthi kahle kahle kuyini okwenzakalayo.
Ye ukhetho lolu olwenzakeleyo ngilubona lusiba lukhiphe impumela ethusayo, ikakhulu nxa sikhangela emathebeleleni izanu isenza ama inroads amakhulu okudinga ukuthi amabandla aphikisayo kumele ake ahlale phansi akucubungule. Of course kuma by elections vele yona ijayele ukuthi yenze kahle izanu, nxa ngingadobha nje ibhinga indlela itrend yakhona ukuba yi neck to neck competition khona kuyana, hayi kuyinto ethusayo kakhulu leya, kuyinto ethusayo. Kodwa bese sibonga abantu bebhinga ukuthi loba kade bethengwa ngani, bethengwa amabhasikili langani, kodwa bavote batshengisa ukuthi khona izanu ayibaphathi kahle. Siyabonga.
Kodwa siyabona ukubana izigaba ezifana lebhinga lapho kade ibandla lezanu PF linqotshwa kakhulu, liphose isigaba lesi siphose sathathwa sibili izanu PF lanxa inqotshiwe ngamavoti amalutshwana, kungakutshengisani lokho?
Ye, lokhu kutshengisa ukuthi khona abantu sebelalokhu sebelentolo ngokuvota, bevotela i-opposition ngendlela bebesenza ngayo. Sebeze ngoba into le isithethe isikhathi eside, sebecina bengathi kabasaboni ububi bezanu, kusho ukuthi ngathi abasabuboni ke ngendlela. Lokhu kuyatshengisa ukuthi u-2023 uza kuba yingozi kakhulu, ngoba siyazi ukuthi izanu empumalanga kwelizwe vele lithi nanxa i-opposition ithole nxa i-1000 yonibe le 35,000. So ke nxa ngapha isiza kusiba ngutshiki lobhanqa, kutshengisa ukuthi akusamanga kahle kwabaphikisayo. Kuzamele ukuthi ngabe kuyavuma ngendlela thini yabe Freedom Alliance esihleli sisitsho ngayo ukuthi kumele sihlaleni phansi sikulungise, sibone ukuthi sivota njani.
Khona eCholocho esibona ibandla lezanu PF linqobile, kungakutshengisani ukuthi abantu beCholocho bona beyingabanye abahlaselwa ngumbhuqazwe wegugu rawundi, kodwa siyababona nanku bayavota bevotela ibandla lonalelo elegugu rawundi. Uthini wenalo?
ECholocho ke ngibona impawu engathi zimbaxa mbili. kufakwe umuntu wesimama engathi khona ngumuntu ongumama kumbe umuntu wesifazane. Abantu besifazane indlela bebebalutshwana ngayo ibivele ingamanga kahle. So kufakwe yena, bebefakwe bebalutshwana abawinileyo ababebalutshwana. So nxa kuwine yena, kwabanye ikakhulu abamela ezabo mama ukuthi balinganiswe labesilisa. Kuba ngathi kulendlela esingathi kube positive ngayo. Okwesibili bavotele umntwana owecholojo loba kuyikuthi ube kuzana. Soke khona kuyana ke kuyasitshengisa ke futhi ukuthi icholojo ibile yinye ilokuzeni candidate lomkantsho kakhulu ubaba uNganuni Sibanda. Kuyatshengisa futhi ukuthi abantu abasakukhangeli ukuthi umuntu abamvotela umbane baphonga uvota nje. Kusho ukuthi kuphonga uvotwa njalo anti abona ukuthi izanu kuyabe kwenziwe i-vote buying, kuhanjwa kuphiwa abantu khona phana izinto, kube lokuthi umuntu lo-ke ngumuntu owesimame. So-ke kuyasitshengisa ukuthi umsebenzi okusamele wenziwe umnengi.
Alo-ke ngumnumzana Moses Nhlanhla Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, siphinde saxoxa lo mnumzana Believe Gawule, ilunga lebandla leZanu PF ehlala eTsholotsho.
Kanti ngingakutshela ukuthi ngikukhumbuze kanti ungakhohlwa ukuthi vele isithi leyana yayingeyeZanu PF. So akulanto eguqukileyo. IZanu iTsholotsho isekela iZanu PF yiwo okugcwalisekileyo ukuthi iTsholotsho ilokhu isezandleni zeZanu PF ngemva kokuthi uMP wayekhona wedlula ama-by-elections akhona sokungenile njalo MP. Abantu beTsholotsho sebevotele uMP weZanu PF. IZanu PF iTsholotsho isekela iZanu PF.
Ye, kodwa sizwa abanye bekhala ngokuthi ibandla leZanu PF lasebenzisa imali lokudla lokunye okunjalo ukuthi lithole leso sikhundla. Kungakho liqiniso yini lokho?
Akuswelakali lokho Gandhi. Emumeni wonke akulambani. Abantu thina e-Africa akulamuntu odliwayo. Umuntu wonke odliwayo uridile imali e-America lakho. UTrump wathi kadliwanga. So kungaba yinto entakambela leyo Gandhi. Okukhona ukuthi aze kuqatha ngomunwe. Awumunwe omncane kakhulu ukuthi umuntu eqatha ngemva komunwe. Akulamuntu wayevalelwe. Bonke abantu babezigangasela. UTrump wahamba khona ngale wayagagasa kulamuntu wampambanisayo. Umhlangano wayenza lezenzela imihlangano ezathi sezenzela imihlangano. Akulamuntu owathayo ayo, akulamuntu owathini, akulamsindo waripotwa laphana wavotwa kuhle ibi nelindlini impumelo esiphumile akuzange kube lo msindo. So lobo omunye sokuvela ukuthi labana bayenza so banika abantu ukuthi banika lokwana nje hayi kuqala kwabantwana kanje.
Kodwa ngokubona kwakho wena isigaba sonke esemathebhelelendi singavotela na ibandla leZanu PF ikakhulu nxa sikhangela imbali yebandla leZanu PF esigabeni semaNdebeleni ngesikhathi sombhuqazo weGugu Round.
Uyabona Gandhi, abantu beZimbabwe bengake bekhohliswe yilaba abantu abalandela la amakhiwa la asikhohlisayo ayiwazondiye ngokunye. Kambe wona amakhiwa ngaleso sikhathi ayesenzani nxa ekhuluma ngokuthi bekhuluma ngaleso ngokubhuqazwe lani lani. Ngaleso sikhathi babegadise umgabe inqola yamabhiza. Namhla sebekhuluma ngokuthi abantu bafuna ukusiphambanisa indlela ngoba ongakhangela kathi kungafuna umuntu oyedwa human rights ngesikhathi embhuqazwe babengaphi. So kuphuzile bakulokuza ngenxa yokuthi izinto zazi-right umhlaba wawukiwo ngenxa yokuthi ihlupho kuphela Gandhi olukhona lapha yikuthathela laba abantu umhlabathi okwayenziwa nguhulumende weZimbabwe, okwayenziwa ibandla leZanu PF ukuthatha umhlabathi liwuthe ebantwini. Unkomo wathi Gandhi, unkomo wathi sinula umhlabathi. Abantwana bemhlabathi babevele belela umhlabathi. Umhlabathi lethu esiwuthethe babuhlungu ngakhonokho, befuna ukuthi bazicolonize futhi nge-back door. Hayi bo, asoze sikuvume khonokho.
Umnumzana Believe Gawule, lilunga lebandla leZanu PF ehlala eTsholotsho, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Jalo zempilakahle lubika ukuba kulabantu abangamachumi amane lane 44 ababanjwe igciwane le-coronavirus izolo. Njalo akula ngitsho loyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lolu gatsha lubika njalo ukuba kulabantu abedlula inkulungwane eziyisithupha 62,099 abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Kambe lingaba seliphela na igciwane le-coronavirus elizweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lodokotela Solwayo Ngwenya. Unguye osaphethe isikhundla somholi wesibhedlela sempilo koBulawayo.
Hayi, kathesi kungabona ingani inani liphansi. Umkhakha lo yikho owenzayo ukuthi ungani uyavala ukuthi abantu bengawuboni. Kanti sebesithi khona umkhakha uphansi. Yikho asikwayisa ukuthi abantu beqhubekele phambili begqoka ama-face mask. Nakhonokho ukuthi bengayi ezininye eminyeni kuze kucace kuhle ukuthi hayi i-coronavirus sihambile. Okwakathesi hayi mbona i-coronavirus ayikahambi.
Kodwa nxa sikhangele okube kusenzakala kulakho yini ukuthi sibone kuqhamuka omnye njalo umkhakha we-coronavirus olobukhali?
Ye, lokho kukhanya le into ibuya njalo ingani iyathula abantu bese behlangana njalo bekethisa izinto lezo eziyabe zikhulunywa ukuthi zivikele i-coronavirus. Ibe isimemetheka-ke kakhulu, ingamemetheka kakhulu lapha-ke esiqalisa kubulala khona abantu.
Siyabona ukubana sebebanenganyana abantu asebehlatshiwe ijekiseni yokuvikela i-coronavirus. Ngokubona kwakho inani eselihlatshiwe lingayenza yini ukuthi kungamemetheki kakhulu leli gciwane?
Lokho kunzima ngoba leli gciwane likhanya liyamemetheka kuphela ngokuthi liyatshintsha isimo salo. Liyatshintsha, alifanani isikhathi sonke, libuya selilitsha. Yikho lanxa abantu bebehlatshiwe akulashiwo ukuthi igciwane lisuke libahlasele ngoba liyabe selitshintshile, thine silaziyo kahle libuya ngezinye indlela.
Manje nxa sikhangele ukuthi lona vele igciwane leli laqala njani, kukhanya kulokhu kungaguqukanga lokhu esakuzwayo ukuthi kuthiwa kwakudliwa izinanakazana khonale eChina belokhu bezidla. Akusoze na kubangela ukuthi kuqhamuke njalo omunye umkhakha we-coronavirus?
Mina ngakutsho ukuthi singakhulumi ukuthi kumbe kwavele eChina kumbe kwavela nga. Sokusika umnyaka esithathu owesithathu, kodwa lokho kungazakali ukuthi igciwane leli laveli langathi. Le-WHO ayikwazi ukuthi igciwane laveli langathi. Yikho asikwazi njengabantu liyavuka ukuthi livuka livela ngathi, libona kuphela sekungumlilo abantu sebesifa.
Lo-ke ngudokotela Solwayo Ngwenya, onguye osaphethe isikhundla somholi wesibhedlela sempilo koBulawayo. Ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni izolo esiyavakatshela eleMozambique okwamalanga amathathu. UMnangagwa ukhangelelwe ukusayina izivumelwano zokusebenzelana leMozambique ezimbalwa losowabo uMnumzana Philippe Nyusi. Iphephandaba le-Newsday libika ukuba ukungavumelani kwabamaka amaphepha omhloliso lenhlanganiso ye-ZIMSEC sokubangele ukuthi impumela imhloliso ye-ordinary le-A-level ingethulwa ngesikhathi. Impumela le yayimele yethulwe ngenyanga edluleyo. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezo elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 livuka njani basakaza abahle labalalela abahle? Ye, lami lokho ezama ukungena kungeleka nzima, kodwa hayi ngiyazi ukuthi ngiyocina ngingenile kuphela. Namhlanje ngithi ngiphendule umlaleli lo othi yena vele laba abadla izimali abanjengabo Jonathan abadla izimali abanjengabo Gawule kuthiwa bayakhuluma nje kuphela. Yena uhamba labo akumelanga sibagxeke, uyamanga lokuthi wayesibagxeka. Wena mfowethu uyazi usenkingeni enkulu kakhulu. Ngoba ungathi uyabheka kahle kahle thina singabantu basezindebeleni nje ngendlela esiphawula ngakhona Studio 7. Yikho lapho ubona khona ukuthi yikho ukubonisa ukuthi vele asibambananga, sikhulume ngazwilinye. Yikho kuzayenza ukuthi isitha lesi sikhulu ukuthiwa ezalu PF sihlale sisemakhambeni. Ngoba isitedi ukuthi silwe lesida sinasiqala sinasibhizi silosonto. Uyabo, uGawule kumele simgxeke ngoba ngumuntu okhulumela izalu, izalu yobulala ilizwe. engithemba ukuthi wena mfoto okhuluma kanje ukuthi ugawule kaXeko ungaphandle kwelizwe usuku ungakuboni wena ukuthi uyesebenza eSouth Africa kuyinto embi akusolungelela ukuthi uyesebenza eSouth Africa akusonto enhle ukuthi wena usebenze phandle kwelizwe utshile izwe lakho inxa yabantu abafana labo gawula abaguguza intizalo ivusa isiyaphambili kodwa ngabe bonke labantu abajaya abagawula sonke isizwe sabandebele sibambana sikhetha into eyi-one izabe seyisusa phansi kwetizalo uvele iyacitsha ipelitini yayo ithi ngiphawule khona buthi abantu basesindebele akhethe sizame ukubambana siyekele ukugxeka izinto kuthiwa hey abasempumalanga hey kwathi akwacima abantu asibafuni asibambaneli sibhekele into engabi namandla okuthi isuse izalo ngoba iproblem enkulu lapha yizalo bafowethu asisuseli izalo silungiseli ilizwe lakhithi liye phambili singasusa izalo sizaqala ke ukubheka mhlawumbe mbelizwe sethethe i-triple C siyobheka ukuthi i-triple C abantu abafakayo ezigabeni zethu ema-police station ezibhedlela zethu ngabantu abanjani ngoba into esikufunayo ukuthi umuntu osezindebeleni asebenze esindebeleni asifuni ukuthi kuzosuswa abantu eHarare le bazosisebenza ngapha esindebeleni njalo kungayisi ukuthi ngoba siyabazonda kodwa obuyelo buya kahle endaweni layeli okiyo intikamboyo kulapho abafowethu
mbingelele ku-Studio 7 kubasakazi naba laleli bonke jikelele sanibonani sanibonani bantu bakithi ninjani kona ngapho eplamthi kwamadlambuzi kubingelela kufiselane segoli sizwe sikamthakazi ngizathanda ukuphawula kakhulu ngerali yokukhankasela ukhetho ebuyenziwe yizanu p f ngomgqibelo umgqibelo nge-tef ya-febra engibone laphaya kuyangethusa into engiyifisa ngayo ukuthi uma ngibheke the way i-turn out abantu ade beyephume ngakhona beyochasa ukhetho umhlangano wokukhankasela ukhetho kumbe indlela yokugqugquzela ukukhankasela ukhetho lwama-elections nganazelela ukuthi yonke into ingesishona yezange isishona ngoba bekhona leHarare ngabheka ukuthi i-ZANU PF uma ishona sayithanda njalo sayisekela okuchaza ukuthi bayabhenefitha labona abantu ngokuba khona kwe-ZANU PF eZimbabwe bayasincedisa ukukhala kodwa bona bayabhenefitha manje bese ngilalela ngisizwa abantu bakithi abaxhasa o-CCC nabo zapho bona laba ukuthi bathi khona bona bafuna ukuthi bathathe iZimbabwe iZimbabwe ngeke bayithathe bayibuse under iZANU ngoba iZANU iyasapota ngamashona o-NDC basapota kithi ngapha komthokazi bebe besisebenzisa ngokuthi bona bafuna ukuthi bona bona babuse bazotshintsha izinto ekubeni besazi ukuthi bona ngeke babuse ngoba amashona ayisapota iZANU nemaningi ekubonisa ukuthi uhlupho lethu luzaqhubeka loko linjalo lungasuki ngokuba iZANU ngeke iphume laphana ngoba amashona ayabhenefitha yikho beyisapota kungabheka ngakhona ungathi akunankinga yamatitsha angaholiswayo ungathi akunankinga yemigwaqo engekho efileyo ungathi akunankinga yamanzi afana nakobulawayo ungathi akunankinga yemali nje yemabhenki ingathi into ziraithi ngibona ngathi sikubona ngapha kithi komthakazi ngale kuku kuraithi so ngiyasapota kakhulu unkulumo kamqondisi ukuthi khona asilweleni ukuthi ivoted i-MRP izafaka amakhansela akomthokazi kobulawayo eplumtree itsholotsho kabazwe bedbridge abantu abazomela uthokazi yize loba bajaba bezi bancitsha ngokubana kuyabe kuseseyizimbabwe but bazolwela ukuthi no iqembu leli lakomthokazi ibe phezulu liyaziwe ngumhlaba ngiyabonga
Salibonani makiwa salibonani kakhulu nivuka njani basakazi be-Studio 7 ukuthula makubekile sobezinhlangano uNkulunkulu engokanani kulo ekuseni kalamhlanje sithi musa nothando namandla kaNkulunkulu akulekini hayi siyabonga nami ngiyabonga ngizithilela angikhulumi lutho lubi mina ngihlangana nje ukuthi nani ukuthi lisincedise lapho lokuthola izihlobo zethu sesizithola lula lapha kini basakazi be-Studio 7 sesizithola lula nabanye kade bengasazi ukuthi siyaphila lathi kade singabazi ukuthi bayaphila kodwa sizwa sesixhumana ngani lapha emsakazweni wenu lapha siyabonga ukhulumayo ngufamona lapha badala
Hayi njabule lapha kuyafiwa la. Emshabeli kumnandi la. Ngiyabingelela bonke bakithi engibaziyo. Qala khona le kokhe mina kangikhulumile uTholuli ndingelela nje ihlobo ezindlini ezimbapheli abangazi. Ngithotsha iphiyo jabulani ngwenya lapha. Good morning mntakababa, siyabonga. Amen.
Leyo ke bekuyimlayezo yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukuze Melika, amasosha akwele Russia asesuke kundawo eziningi zakwele Ukraine lapho abasebethumbe khona. Lokhu kulandela inyanga yonke hele Russia liphosela amabhomba alobukhali emadolobheni awe Ukraine, achiye indawo eziningi sezibhidlikile labantu abaningi befile. Umbuzo osukhona ngothi ilizwe le Russia elilebutho elikhulu elihlome ngezikhali ezisabekayo lingabase linqotshiwe na ngele Ukraine, ilizwe elincinyane? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Yikho khonapho kusuka kuhluphe khona la athi wathi ngama-super powers. Kuyafanana-ke isiqhathaniso leso ngasiqhathanisa lemazweni ama-opportunities okukhulumisana nogadashi wayekhona, kodwa kuzange kube kube khona owadingayo ukuthi ukhulunyiswane, ngoba i-America yayizelitshela ukuthi kumele ugadashi aphume embusweni. I-Russia layo ibuye izitshela ukuthi uZelensky kumele achaye. So noma ekhulume kasikhulumisane, akula muntu ofuna ukulalela. So khona lokho ingqondo ethiwa yi-bullying yamanye amazwe kuzibona wona uyingqwele, kumele ukuthi ugitshe ukuthi uchaya kuphela. Nganqabe sisakhulumeni ungafuni ukukhuluma. Yikho kucebo ehlupho khona ukuthi mina idiplomacy isuka ijikele eceleni, abanye bezitshela ukuthi bona balamandla bazayenza lokhu, bese besiba surprised ke sebefika kuground sebethola ukuthi akukho lula njengokucabanga kwabo.
Kodwa wena nxa ukhangele elemelika ikakhulu umongameli Joe Biden, ndima bani ayengayidlala ukuthi amise le impi?
Okokuqala, umongameli Joe Biden ngomunye ocatshangelwa ukuthi nguye obangela impi ecatshile, ngoba okwenziwe yi-NATO ukuthi ba-expande baqhelise imingcele yabo beyond abakuvumelene ngesikhathi sasebewoso i-NATO le-Warsaw Pact. Yikho xa kudale umsindo okufana nokuthi yona i-America kathesi izwa ubuhlungu nge-Venezuela, izwa ubuhlungu nge-Argentina, izwa ubuhlungu nge-Cuba, amazwe angcelelane nayo kodwa ene-influencer i-Russia. So yona i-America layo ibisibhizi ngale, isondele duze kakhulu kwe-Russia isizingena kwe-Ukraine. Yikho kuqalisela khona umsindo okudelelana. Singakhohlwa ukuthi i-America yazonda kwaluwa kakhulu, kwaba nomsindo omkhulu ngo-1961 e-Cuba. E-Cuba missile crisis, i-Russia ihambe yafaka izikhali zayo-Cuba, kodwa yona i-America isihamba isiyasebenzela no-Zelensky. I-Russia ithi yona ubebesenza izikhali, asikakwasikezwa ukuthi kuliqiniso okunganani khonokho ukuthi bebesenza izikhali ezisebenza impi ezezempilo ezebiology ezisetshenziswa khona ngale. So nxa kukuthi kuliqiniso, i-America layo ibiganga e-Russia. So kumele kahle amazwe lawo afunde ukuhlonipha izivumelwano nemingcele nokuhlonipha into ethiwa yi-sovereignty yelinye ilizwe. Ungaze wathi wena ngoba ulamandla suzamele ukuthi wena uhambe uyenze uyenze umathanda. So umongameli Joe Biden into angayenza yikuthi abreak down, abheke madoda asikhulumisane Zelensky, yehlise umoya ahambe emini sehlangane Israeli, ngoba lokho phakathi Israeli mutual venue kumbe eTurkey, ngoba iTurkey lokhu kuyakhulumisana noPutin. Bese kucazululwa ukuthi iRussia layo izwayo bezwe ukuthi iRussia yona ifutshwa kuyini, njalo iAmerika layo ihloniphe lokho iRussia ekhala ngakho.
Umnumzana Angliston Sibanda ngocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Isikhathi asisavumi ukuthi siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Indwendwe zabafuna ukubhalisa izithupha lencwadi zama-birth certificate phansi kohlelo lukahulumende lokuya ezigabeni zinde kakhulu. Ngambe kuyini okwabangela ukuthi isigaba sitsholotsho sibuyele kubandla leZANU-PF kukhetho olwedluleyo? Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7 ntambama.
Nxa lifuna ukulalela njalo indaba zethu lingaya ku www.voaindebele.com. Libe losuku oluhle.